Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli, ngumokezi lo okhulumayo Dumani ngivela endaweni zePlumtree. Namaze sikhuluma ngendaba le coronavirus. I-coronavirus le ebhahileyo kobulawayo, angivumelani lesi sikhulumileyo ukuthi abantu bakobulawayo bazenzisa. No, abazenzisi abantu bakobulawayo, bayabedinga impilo ngaze bavayela endlini. Still they'll die. Bayophila kanjani? Akunamanzi, akulakudla ezindlini zabo. So bayabephume bayadinga ukudla. So abantu abakhuluma njengesikhulumi lesi ngabantu abazihlalela kuma-comfort zone, angaziyo lokuthi kuthiwa uma kuthiwa kula manzi ngoba kula magezi kutshona. So akayikela abantu bezame impilo nanxa kukhona ukuthi bamele bezivikele. Khangelo zuphu ukuthi banjani, akakhulumi ngabo, ukhuluma ngabantu ukuthi ngabantu abo ukuthi they're hustling life. Ozumpuwa labo uthola kunamalayini angayenziyo, kunama-standing, yonke into le abantu abacabangela abantu. Bebe ngabantu abaphila kule planet esiphila kiyo, unless kukuthi baphila kwenye esingayaziyo, but uma bephila kule esiphila kiyo, hayi abacabangi kakuhle ngendaba leyo. Akusiyo ndaba yokuzenzisa le, indaba yokuthi uyakuzama impilo. Ngiyabonga
bazalwana balimi, ma-farmers abasemareserve emaphandleni lemapulazini, kambe lingazwa njani umuntu othiyekela ugeza ngesepa, ilaxi gesha lezinye zonke lezi ethi geza ngenkunzane? Ngikhuluma kakhulu ngogatshompo. Abantu sebekuthiwa basebenze nzima njengesigqili, bebuyele emuva kuma-1890 lapho kwafika khona amakhiwa ngo-1893. Abazali labo khokho bethu babelima ngesibhakela, besebenzisa izingodo. Khathesi sokuthiwa sibuyele 150 years back, abantu basebenze gadalala ngenxa yokuthi bafuna inhlanyelo ye-5 kg. Mahlabe Zulu, mbe sajayela ukuphiwa kufunzwa, into le iyabulala. Ugatshompo lo uze liqeda du ngoba vele libulawa ngamathambo, i-anthracis, i-BP, imikhuhlane yonke sokuthiwa lizeqediswa. Lilale kahle, livuke kahle, linakane, hayi kusetshenziswa njengezigqili. Yimo wenu ijazi elindizayo.
Salubonani balandeli be-Studio 7, lani bophathihlelo le-Studio 7, siyabonga ngokusihlelela izindaba elisinikeza zona ezimnandi. Ngiyakubaba lothi Makhuphe ngumthengisi. Makhuphe ngumthengisi, wathengisa abantu. Lathi uJoshua Nkomo ngumthengisi. Susela kudala likhuluma labomzikazi athi bathengisa, bethengisa ilizwe. Ndinganini phela owena ongasomthengisi? Sinamanje ithokozane sihamba laye ngoba kakula muntu ongabizwanga kwathiwa ngumthengisi. Ngitsho laye uJoshua Nkomo wabiziwa ngokuthiwa ngumthengisi, ngiyamthuka ngalokhu lalokhu ngezinhlamba zonke. So lathi ningaze nimthuke njani? Lamthuka lathi ye lingena emabhawa, ye kwathini ithini kalo sithi ngumthengisi? Hamba laye njalo, hamba lawe mama Thoko, qina dokotela silawe, siyakusekela ulabo baba abakusekelayo, labo mama abakusekelayo. Awe Thokozani, asikuthiyi bangaze bethi ngumthengisi silawe. Ongasomthengisi ngubani? Uphi ongasomthengisi? Sihlele nini sibe kwazi ukuthi ongasomthengisi ngubani?
Studio 7, Dinja okhulumayo ngubaba uSigadula kugobalanda eMatswalo. Bakithi nginombuzo lapha ukuthi kanti kungani abantwana sebexoshwa ezikolo kuthiwa kababisa ama-R100, bathi bona imali ama-RTGS kawathengi, bafuna ukuthenga ama-PPE, lento zokusanitizer lokunye okufunekayo kwesikolo. Izikolo zonke sezifuna ama-rand kumbe ama-US dollar. Are we now a colony of South Africa and the United States of America? How come most of the things that are sold in the shops, they are paid for in US dollars and rands? Why? Because the Zim dollar is a 7. ayisafuneki zonke indawo bakithi ake besibuzele phela ukuthi that right bafundile bonke laba bantu abasibusayo lapha nxa iphepho ifuna amarandi ifuna ama-US igasi ifuna amarandi ifuna ama-US umfana welusinkomo nxa ungambhadalanga amarandi lama-US awumtholi unkazana osebenza endlini uyafana. So government man must swallow their pride and just accept the truth. Just dollarize once and for all.
Labo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.